Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingahalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-11 Nhlangula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo.
Yatra sibukabanga nandelele ukuthi ukukhipha embusweni buka Robert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethu si nxa kuphuma imbono ethiyene emapholiseni.
Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya.
Ukukhuthaza abantu ukuthi bathembe, kodwa iqiniso efana ukuthi abantu vele isinqumo abasenza kudala. So abantu abaphandle bakudiaspora abaningi abamaye bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition. Uposition le khona bangayivotela ngikatshamisa.
Inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emdlalweni wenguqu yomhlaba.
Asiyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi letalenta eliningi eZimbabwe, ama players engasadlaleli amanye ama team.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC ukwenza imihlangano asekwenzile njalo amapholisa izolo ayala ukuthi kube lomhlangano. Izolo kufohle incwadi elotshwe iziphathamandla zamapholisa ebisithi amapholisa akumelanga avimbe imihlangano yebandla le-CCC mahlayana. Kodwa lingakachoni elayizolo amapholisa alile ukuvumela ibandla le-CCC ukuthi lenze umhlangano we-rally eGogwe ngolwesine. Amapholisa athi inkundla yeNyaradza Sports Ground ibivele ilungiselelwe amanye amabandla angaqanjwanga ngamagama ngolwesine. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Kwenzelwani namhlanje njengoba izolo bevaleli ibandla labantu ukuthi lilontshe? Isizathu ikuthi sebesolwe ngabangani babo abakuqala ukubasola ngama African ambassadors aseZimbabwe, bahle bamtshela mhlophe ukuthi asisoze sindoze ama-election ngoba lizihwaba lifuna ukukampena lodwa. Kwabuya ama-international observers missions asekhona labo bahambe bayakhonona kakhulu kubaba upresident uMnangagwa ukuthi udlalisa isikhathi ufuna ukujoyina iCommonwealth lamanye ama organization United Nations landlani ngalokho abakwenzayo ukunqabela ibandla leTCC akusoze kuye ndawo ama election la azaba yize yize sibona njalo babatshele emhlophe ukuthi kule selective lo ethi abantu bezana babotshwa khathesi siyo former minister of information uEnergy Mdoti wadubula abantu efuna ukubabulala gabotshwanga ngisho lamapolisa ayala ukuvula idocket sibe lo Togarepi laye eGutu ungu-MP weGutu South waye hambe chaya abantu ethwele abantu ngemota yakhe amapolisa atshelwa hhayi bayanqaba ukubabupha kule selective application of justice kutshengisa ukuthi umuntu ovela kuzanu PF kabotshwa benza imathanda ngalokho lokho abakwenzayo ukungani basebefuna ukulungisa ukuguqula hhayi ngamanga bafuna ukubamba international world ingani balungisile bona besenza ubuqili lamacinga angasoze ancedise abantu beZimbabwe ngalokho mahlaba ezulu sithi khankasani ibandla lezanu alisele abantu ibandla lezanu selisele insiba kuphela ngoba bonke abakwenzayo lokhu akuhambelani lemhlaba jikeleli ngitsho leconstitution yeZimbabwe abayinanzi.
Hello ke ngamazwi kamnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu esikudaba olufanayo, ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kungenzeka ukuthi ibandla leZANU-PF lingatholi amavoti eneleyo ukuthatha umbuso kukhetho oluzaqutshwa ngenyanga ezayo ngenxa yokungena kukhetho kukamnumzana Sevia Kasukuwere. Ucwaningo lwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer izolo luveze ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukunqoba umnumzana Nelson Chamisa kukhetho nesilinganiso sokuyithoba minwe mbili ekhulwini i-8%. Lolu cwaningo aluvezanga ukuthi ukasukuwere engathola okunganani kukhetho oluzayo. Kodwa ezinye ingcwethi zithi ukasukuwere ulakho ukudla esiphaleni sabavoti beZANU-PF.
Yaphela sikucabanga sinanzelele ukuthi ukukhitha embusweni kukaRobert Mugabe kwachiya amalunga engathi ayaphoxana awethusi nxa kuphuma imbono etshiyeneyo emapholiseni ngoba vele amapholisa umthetho bayawazi umthetho lowo wasetshenziswa kulama-primary elections laphana kuzokhethwa abameli bephalamenti i-MPCT akulanto entsha kodwa nje ngibona ngathi mina ukungena kukaSevia Kasukuwere lokuvuselelwa esingathi kuvuselelwa kwehlangothi lwe-G40 sokulethe imicabango etshiyeneyo emapholiseni labanye nje ade bezamuzi tha abantu abasekela iZANU-PF sesenzakale lesivele sesiyadengisela ukuthi lokuxabana okuthize ngoba mina phela jele njengomuntu ovele ezama ukulungisa imihlangano akula mhlangano engingawucoca eRua lapha eRua ngingajanga ngithiwe khona ngiye ku-office incwadi zonke engizihambisa ku-local police lapha eRua lapha kumpumabhuku ngithiwa ngiyethi ngizibhale ngizihambisa e-head office e-Harare ngakho nxa ngithiwa kuthiwa khona sokule ncwadi amapholisa i-head office ithiyena ithi yona hhayi lina ama-commissionate angapha ngaphansi engazela zimbeli imihlangano hhayi mina ngibona ngathi lapho akulanto enjalo so ke ngishithi kuleli nkenke esiphuma phakathi kombuso lo owezanu-PF.
Ye, kodwa sikhangela wona umbuso weZANU-PF sibonile uphenyo lwe-Afrobarometer lusithi ibandla leZANU-PF lilosekelo oluningi olukwedlula olwe-CCC lanxa kulabanye abangaphumelanga egcekeni. Singabona kusenzakalani lapho.
Abantu bayalamba sithandekile. Mina ngiyangihambe emhlanganeni lakhona abantu bayebimelele ukudla kuphela ye ngiyangihambe lomngane wami othi ngu-30 cross ukuhamba kwabantu akula mfinini kodwa ye uphendulele ukucungulala okwe-Afrobarometer ye asezithi kulahlele ngaphandle kothango kodwa kufanele bakwazi ukuthi nxanje kuqonda abantu ubabuze ukuthi liyathanda iZANU-PF ye badla ukuyayithanda ngoba phela abasuke balukwazi ukuthi ngubani libe ungazi uwatsheli ungazi kathi mina ama-recruiting rangers ama-title baqala bengibangi ngibuze mhlawumbe kena ngeNDC ngeTPC ngeZANU-PF ngithi hayi mina ngiyishayisa intellectual interest kuphela abantu vele balokwethuka ukuthi kodwa singakhohlwa sithandele ukuthi ye iZANU-PF iyabasekeli bayo yabakhona asezihlale khona kodwa abasezi bazibaningi abantu abaphika iZANU-PF ngabe kuzwa umbuzi i-Afrika ngebarometer
singathi ibandla le-CCC lalo liqinile njalo likhankase kuhle ukuthi lingathola usekelo
ukugcina okwenze iZANU-PF ekubambeni intambo lezezekhi ezezindina ezomsakazo kuza kwenza ukuthi kube lokuyama kokhetho kuZANU-PF kodwa singaze sikhangele umumo womnotho uyanga kwabantu ukucaphuka kwabo ukuzonda kwabo nxa ukhuluma labo emakhaya kube ngathi ngathi uyabona ukuthi ye bangakhetha i-CCC sengisebenzisa ukuzonda kwabo nokuthukuthela kwabo lomcaphuka kwabo bekhuluma ngentengo yezitolo yabudlwangudlwangu i-corruption konke lokhu ngibona ngathi mina ngaye ukhetho lu-free and fair i-CCC ingadobhadobha kodwa akuselathuba ethandekele esokuthi izanu bele two-thirds majority lokhu asezekwenzakali sekwedlula lokho njengba sethuba ukuthi kasukelela senjengele ekuyeni isenzakalo lesifana esika-2008 singaba sesithutsha so ngibona ngathi mina kuzakuba lenye indlela hayi angeke ngithi i-transitional arrangement eka-ibhomandaza leyane esabeki hayi
ukhulume ngomnumzana Khasukhuwere ubone ngani ukuba khona kwakhe lapha kungaletha umahluko
lapha sengibona ngathi vele uma ngoyi sengenile esiphaleni la isamagundwane umgabe ecotshwa kuhulumente abantu abakamgabe abacotshwanga basele begcoka iy'mpahla ngo-2018 esithandekile akula muntu wayenentifesithi na umnitsa emelele iZANU-PF kamgabe kumbe i-G40 loba ezithi independent ewabethi i-G40 sengibona ngathi mina lokhu sokulethe ukwethuka kwiZANU-PF mina ngilethemba lokuthi uzadobhadobha lo jaha lo amavoti ecupha esikhaleni esikhwameni esezanu-PF lokho kwenza kathesi kube ngathi kule kucekaceka lokwethuka ku-campaign team yezanu-PF ngoba nxa bengasethukanga basuze babe le-strategy yokudilala lesaphikekhasekuyeni kodwa bengathuka njengabalokhuabakwenzayo bengadinga iy'ndlela zokuthi babe besenze ukuthi amavoti akakhasukhwere abe malutshwane kodwa bazasebenza nzima ngoba ujaha wakhona layo ukhanya layo ezachaya impembe kakhulu
lo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe lokhe sikudaba lwezokhetho balutshwana abezimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya enkundleni yebulenjini umkhankaso kaSukuwere uthi bonke abafuna ukuyavota kumele balobe imininingwano yabo ukuze baphathiswe siqoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jayce Simanampofu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ngokubona kwama abantu ababephumelele ukuhamba ambonto bangamvotela uKasukhuwere angabathola maybe kodwa bonathi akazukuthola inumber engamfikisa ngoba kuphi ebantwini baphandle ngoba abantu already i-decision sebayenza kudala ukuthi masivota sivotela abantu abakhampela nje ukuzabukukhuthaza abantu ukuthi bathembe kodwa iqiniso khona ukuthi abantu vele isinqumo basenza kudala so abantu abaphandle bakudiaspora abaningi ma bengahamba ukuyavota bazofika bavotele uposition opposition ekhona bangayivotela ngikatshamisa okwamanje akukheki but mnanka ulo uKasukhwere yes inamba uzoyithola and uzoyithola abantwini abasekhaya kakhulu mhlawumbe lapha asuka khona endaweni zemashana central khona ngale la ezigabeni zeHarare lalabo abantu abangathembi mnanka abangafuna ukutshamisa kodwa abazokuba baningi abantu bakhona
manje ngokubona kwakho ubona abafuna ukuthi bayevota iningi labo lingayavotela bani ngokubona kwakho njengoba sisizwa kuthiwa uKasukhwere nguye oqoqayo ngokubona kwakho bengamvotela yena yini kumbe ngabantu abayabe beyavotela uThamisa kumbe iZANU-PF
abantu into ekhona kwamanje abantu ngathi sebayenza i-give up endaweni zepolitics kakhulu ezasekhaya ziyabahlukumeza kakhulu ngoba iZANU-PF nangokwayo abantu bayiyala kudala bayifune kodwa-ke noma bengayifuni benjalo laba abavotayo abalutshwane bavotela iZANU-PF lakhona futhi noma iyabe ingawinanga ngokusemthethweni iyayo kwenza ukuthi ama results aphume in their favor. So abantu ngibona ngathi hayi angeke babe baninga bazovota, abantu sebayenza i-give up, indaba zombakazo zaseZimbabwe hayi khaya ngathi abane nakhona abasela interest naso. Ikakhulu abantu abaphandle, abantu abasekhaya yes banawo kodwa lakhona futhi lakho bayazama kodwa kuyehlula kho abakufisa ngoba kuyatshontshwa kuma-elections laphana.
Ngokubona kwakho abantu balakho balaso yini isifiso sokuvota kumbe vele sebelahle ithemba bebona okwenzakalayo? Ikakhulu sike sabona kuthiwa khona amavizo abanye ababhalisayo ukuvota kawabonakali, akusoze na kunyambise inhliziyo zabantu khona lokho ukuthi bayevota?
Ngokubona kwami ngibona ngathi abantu abazohamba ngobuningi ngoba ama-elections akhona phakathi kweviki 1-2 abantu vele abazange bayibhalisa, abaningi abazange bayibhalisa. So ngoba ithuba lokuthi umuntu alithole ayevotela lapho ababhalisela khona esigabeni lapho asuka khona mhlawumbe angeke libe khona, abantu abazokuba baningi. Ngakho labantu abazohamba nje bazohamba inani phansi kakhulu, ayazuba inamba ephezulu.
Lo ke ngumnumzana Cassius Jesus Manampofu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inhlanganiso ebona ngezenguqu emhlabeni jikelele eFIFA isivumele eZimbabwe ukuthi libuyele emidlalweni wenguqu yomhlaba. EZimbabwe laxotshwa kumidlalo yeFIFA nyakenye ngemva kokwetheswa icala lokungenisa izombusazo emidlalweni wenguqu njalo lokuthi inkundla zelizwe yazilungelanga imidlalo yenhlanganiso le. Izolo iziphatha amandla zeFIFA zenze umhlangano zavumelana ukuthi kubunjwe ikomiti ezandulela umhlahlandlela wokubuyela enkundleni kwamaqembu eZimbabwe ekhokhelwa ngumnumzana Lincoln Mdasa okomnyaka owodwa. Amanye amalunga alikomiti nguRosemary Mugatsa, Sikhumbuzo Ndebele loNyashada Shinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izenguqu umnumzana Tim Moringai.
Hayi, kuhle lokho ukuthi inguqu siphenduka eZimbabwe after iFIFA lay isilifti ama-sanctions eyayifakile last time ngoba i-government ibisingenile ezindabeni zeFIFA. Siyabona lapho ukuthi bese kubulala amaqembu amaningi le-talenta eliningi eZimbabwe, ama-players engasadlaleli amanye ama-team awamanye amazwe ngoba iZimbabwe was banned from playing kuma competition wonke from Africa Cup of Nations to ama regional tournaments asanctionwa iFIFA.
Siyabona ukubana iFIFA ikhethe abantu okuthiwa yibo abazaba bebona ngezenguqu kulungiselelwa ukuthi ilizwe liphenduke ukuyadlala lamanye amazwe. Ngokubona kwakho laba abakhethiweyo ngabantu abaqotho yini abazaqhuba umsebenzi ngemfanelo?
Ukungeniswa phakathi kweFIFA again okathi esesikubonileyo is a step in the right direction. Ukuthi kuzaba kume njani ukuthi iZimbabwe iwele in the FIFA family, hayi siyabe sesikubona sesihamba lathi. Abantu abakhethiwe laba ukuthi are they of high moral character, ngiyabona layo iFIFA iyenze i-homework yayo, yabona ukuthi yiba bafanele babe khona okwakathesi, but babanike isikhathi sika-June 30, 2024 ukuthi balungise zonke iy'ndaba zenguqu eZimbabwe. So sizabona ukuthi ukuhambisa baza kuhambisa iFIFA khathesi, asisafuni ukubona ukuthi i-government ingantha yangenela in this situation ngoba abantu abaningi engingakutsho earlier they suffered because of ama decisions anjalo. So hayi lokho kuyabongeka ukuthi iZimbabwe isiphendukile kwanamhlanje.
Alo ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula izenguqu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi amadoda amabili adabuka kwele China angenelwe endlini yawo eHarare athathelwa imali engamadola emelika zinkulungwane ezilikhulu. UHang Zhou loFei Zhou balamabhizimusi ezokwemba. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umphathimthambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi izolo wazise ukuba ibandla leZANU-PF lele-MDC Alliance azaphiwa imali elibhiliyoni elilodwa phansi komthetho wePolitical Finance Act. Ibandla leZANU-PF lizathola imali engamadola edlula angamakhulu azinkulungwane 700,000. Kuthi ele-MDC Alliance bese lithola enye ingxenye eseleyo. Okwamanje sengidedela imuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngiyabingelela sanibonana ku studio 7 okhulumayo uBen Chabalala lapha eKhezi kwaNdlovu. Ngisathanda ukuphawula ngalento lena yokubanja inkunzi kwale bus lena la eLouis Trichardt eMakhado eJohannesburg ebisuka eJohannesburg eZimbabwe. Lento lena ngibona ngathi ubudedengu busekubo abanikazi bebus la kuma office wa la ku Department of Transport yena le yamabhasi. Ngezizathu ezibalulekilezwe ukuthi ungeke ungitshele ukuthi uthwala stranger from South Africa to Zimbabwe, umuntu ongambonga mazi igama lakhe engela passport ongela soni isithupha umthwale ebhasini umango ngaka yikufaka impilo zabantu engozini enkulu kakhulu lo. So amabhasi lawa wonke athwala amadabula sicela ukuthi avalwe, awavalwe lamabhasi. Ibhasi transport esasiyazi ukuthi iphephile, i-transport esasiyazi ukuthi i-safe ekuthwaleni abantu bonke abalamaphepha. Kodwa uma sebeqala ukuthwala abantu abangelamaphepha sebebuya babajikele endleleni, ngibona ngathi ubudede ngobukhona kakhulu. So lento lena no, it's not right at all.
Umuntu lo mntwana ongaphandle kwelizwe asikho isidingo sokuthi ayoloyisiyagidimara zinalezijalezi arokerojwa ngezigwa ezibolileyo. Isimo sisibi kangakeli isikhathi sokuthi balwise ukuthi baphume manje, ngoba kuyacaca ukuthi into yabo abayenzayo kwenziwa abantu izilima kahlekahle. Isikhathi sokuthi abantu balwise ukuthi uphumele kokungabantu lokhu, ngoba ayikho nje leyodwa into abayizamayo. Umane bathi idola le ibhondi liyavuka, livuka kuphi ibhondi? Njalo uzibona ukuthi abantu bakhona abalanoma manje basebenzisa idola lasemelika bathi khona abantu abesethipusi basetshenziswa imelika. Bayabona wayi bengayekeli ukusebenzisa idola lasemelika ukuze kubonakala ukuthi bona bafuna ukusetshenziswa imelika, abafuna ukudlelala imelika. Uzibona ukuthi yadelelwa kahlekahle nalaba abantu laba abayizehluleki. Ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi abantu manje bakhithwe laba abantu la 23 August abantu bavotele uChamisa, khithwe le mgurugudu le. Ngiyabonga okhuluma uMasenga ngilapha obulawa ephumule emadonsini.
Ye, ngiyabingelela kustudio 7. Ninjani nonke nje uStungamile Inkomo, Gibbs Dube, Ezra, Standekile, nonke nje nabaningi engababalanga, siyanithanda kakhulu umsebenzini wenzayo, siyabonga kakhulu. Ngizothanda ukuphawula kancane ngebandla le-CCC lapho okhulumayo ngoGift Sibanda lapho e-Alexander eJoburg. Ibandla le-CCC hayi aliyeke ukukhuluma amanga. Ibandla le-CCC ngiyezwa bayakomplaina ukuthi okhansila laba abakobulawayo abakhala ngokuthi bona bafuna ukuzimela ngoba bakhethwa abantu babo i-CCC abalethela abantu babo abangabaziyo. I-CCC inobandlululo oludlula lwezana, iyafana nje nezana, akukho bungcono laphana. Bazikwaze ngowabo umkhonto uma bedliwa nge-23 zika-August bengakhali. Yibo abazigwaze ngowabo umkhonto ngokuhluleka ukuhlonipha abantu bemathebeleleni. Abantu bemathebeleleni bafuna ibandla elizobahlonipha lilale lizikhalazo zabo njenge-MRP, uMthwakazi Republic Party. Iye yabona ukuthi la noma ngasilali nendela amaqembu la azombusazo aseZimbabwe abanandaba nabantu bemathebeleleni. So ngokunjalo bantu bakithi ubaba lo uMagalela Mafa engumuntu omdala kayeke ukukhuluma amanga ethi kona abantu la abathengwe ezanu kuyamaphutha abo. Ubuholi be-CCC yibo buhluleka ukulungisa i-problem eyenzwa ezanu. Bayenza straight nale nto eyenziwa ezanu ukuba nobandlululo ebantwini bamathebeleni, ukusithatha kancane, abahloniphi total abantu bemashonaland. Abahlukane nje nokuthi bethi bazothatha iZimbabwe bewine, abakhohlwe behlanganisa isizwe sesicecebuka kwesinye isizwe ngenxa yobandlululo olukhona laphana eZimbabwe, ukuthi uma ungumuntu wasemathebeleni nakwa isikhala zakwa zwakazi nemisebenzi yasinikezwa abantu be triple C laba abaholi be triple C abayeke nje ukuvika ngamanga bethi abantu laba thengeza cha kungenxa ukuthi bona bayehlile ukuhlonipha abantu bakithi sinabo abantu abahloniphekile kwampana abangaphatha abantu bakubo emathebeleleni kanti wabona wawo ibe sicakathekisa kakhulu besilethela amashona abahlukane nathi nje sizumele nathi beke besihloniphe so hayo kuye ekhethweni nje next month kuhanjela umthetho kodwa bengakomplaini vele bazodliwa kakhulu futhi kakhulu ngiyabonga
salibonani sesakithi samandebele sakomthakazi yabingelelwa undodana ifasi inkosenzana umhlakamancuku salafasi ejoloze komdevis ngicela sesakithi samandebele asihlanganele abakhulu labancane bantu bakithi bayahlupheka siyahlupheka asihlanganeni sibe nyandani funeni inkululeko kwelakithi impilo iyatshintsha ubuhle bezwe sizobona ngasimeni eqinisweni sihlonipheni unkulunkulu sithandeni kunye nesizwe sakithi thi phambili ngomthakazi siva ngamandebele amahle sizwe
salibonani basakazi besitudio ngiyalibingelela nabalalela ayise yabezwa abantu bathi umamakhuphe waphuma ekhadro phakhi ngenxa ye-tribalism amadoda alezi nsuku tumatch amangamanti umamakhuphe ulesizathu sakhe samenza wastepa down ndingambuza ebeselitshe ukuthi kezwa ukuthi sifakaza ngaye amanga amanga akancedi njalo amangenelo akhuluma kwistudio 7 ngeke dilize ibandla le-triple C labona ababahlala bekhala bethi bona hey bavalelwa phandle hey selethini le yabavalela phandle wabuya uchipaya ezelungisa udaba labo besabuyafesana lochipaya bekwazi uchipaya uyabazi ukuthi ngabe-MDC bazahlala bekhala kwistudio 7 but akulanto ezokwelungela njalo ukukhuluma kubi kwabo ngebandla lethu kwistudio 7 lele yikho kuzokwenza bengasathi bakhethwa nyamangala bethanda izikhundla ngoba uchipaya wayelande khona lokho ekwazi ukuthi indaba ze-triple C zilalapho ezilungiswa khona nodi kwistudio 7 besabe ukuhamba bathi beqeda abathatha ipicture kachipaya ye-accident ka-2021 bathi uchipaya uchaye ngabantu kobulawayo amadoda alezi nsuku too much amanga njalo uchipaya engazange wala labantu la wona gawule wona ohlala ukukhuluma ngokuthi xa ukuzwa nge-violence uthi wena i-triple C ngebasababuya behlala etafuleni ndawonye bezwa linizani uphefinga lalo muntu uyabulawa bangaphomthi khuluma kanje Jonathan Moyo labo kaswirele besabuye elizweni baphuma bebaleka beseqa abadlula ngeborder besesabi izani uphefu lifuna ukubabulala lithi lina liyabulala lawo ndiyakwazi kade sikunje sikhuluma sohleze etsholo phezu kwamangcwaba adalwa izani uphefu ezirepha abantu bebabula wena ngakhona wena umamakho wena wamithiswa ngegugrawundi ngababulali wena ngendlela osapota ngayo ababulali uyakhanya ukuthi igazi lakho liyakhonektha ekubabulali
wena isalo okhulumayo angixakekile ngididekile enqondo yami phansi phezulu ngale iresearch ezwe ithi Afro Veronica yakhona leyo akazi ukuthi kathi ile ukuthi iyenza iqinisa mangabe kuyikuthi iyenza iqinisa pho izano ivalelani imihlangano amaphoyisa ayivalelani amarale amanye ama opposition party ma kuyikuthi leyo iresearch yabo bayenzile bayithola ukuthi injalo why ukuthi bevale aba opposition party angazi ukuthi noma nayo iyenza into e right noma iyenza into e wrong asazi phela nakhona abantu manje sebeshaya uvalo mabe bebona laba abantu abenza i research bababuza ukuthi yona uyavotela bani sebemana bethi ngiyavotela izani ngoba vele izani yona iyaziwa njengoba iyiparty yodlame maybe kokubi kwesinye isikhathi abantu sebesesaba nalokho noma bemuntu ezoya eboxini ngoba abezani vele bayethwisela mangabe kusekumavoti ukuthi hayi sobe sikubhekile ukuthi wena uvotela bani ma ungavotela i-opposition party sinawe bayethusela ngalokho kuyikuthi abantu abazicabangele bona ngoba izwe leliya selifile umuntu ma kuwukuthi engavotela izanu usho ukuthi izanu ma ingaphatha more 5 years coming leliya lizwe zicabangele unongokwakho ukuthi liyabe linjani liyabe libukeka linjani impela ngezanu ngoba izanu ihlulekile 40 something years iyobe iyenzani futhi okunye kudlula
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kungakedluli amahola ambalwa amapholisa elaywe ukwekethisa imigomo enqabela ibandla le-CCC kwenza imihlangano asekwenzile njalo. Balutshwana abeZimbabwe abahlala kwele South Africa abazathatha ithuba lokuxhaswa libandla le-EFF ukuthi bayevota ekhaya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Nxa lifuna lingaya ebulenjini ku www.voaindebele.com liyelalela njalo indaba zethu. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ntambama ngo 7:30.